kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa uku include ake abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ukansila or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla aza kuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka 2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke kobulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-change champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe nabasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process, sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nhlelo esiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-Triple C. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa uku-include ke abanye abantu abasikati ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ukansila or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa ibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kobulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okwakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 kobulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali kobulawayo ibaregister kobulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siye register ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Believe Gawule oncintisa kukhetho lwama primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo ngiyakontesta sibili eCholocho North, ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi hey uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU PF, yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe lomklomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi impozi ebantwini. But uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty ke iZANU PF yelakho khonoko. Ngiyancintisa ke Gibbs, ngikhona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMatabele, eseCholocho North, iconstituency iCholocho North. Ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona. Njengoba sazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni, abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo, yibo abachoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi bala makhadi bale membership eme kuhle kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala, esizachiya ilizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni seDenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxwe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Sibanda.
Singabahlali besigaba sakodenge ku village 4 ku ward 19 ngaphansi kwenduna uGambu ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde beuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana becine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khona pho mama?
Singabahlali bedenge village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi. Abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba. Mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali bedenge village, sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunengi ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project, igama ngu-Ruth Sibanda, inamba +27 73 864 8261. Eze sikhwama sethu, FNB 62 91 28 75 971.
Loke, unkosikazi Ruth Sibanda, isakhamuzi sedenge. Stokela ye ese Cholocho. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia, ubesedolobheni le-Mariupol kwele Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asiduduna ngomnyaka ka-2014.
Njengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena ngesithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sikambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezela abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili haya kungathi sisehlulwa uthi ngama-side chick, uthi ungavele uze uthi ubaba usele side chick ugule sibili wathi po selisendlini loki
vele kulanda njani usafike utshele sithini nxa sefuna isithembo leso?
Hayi isithembo vele asikhulumeki, kuyaqalisa isithini
asikhulumeki
leso. Hayi hayi
uma bengabuya amhlethi sefuna ukuthatha isithembo uyamphendula sithini?
Amphenduli vele angikhulumi ngakho. Isemtshethi lapha akulanto exoxwayo lapha. Akulanto exoxwayo.
Kungatunjalo pelo yabuya la hivyo.
Hai. Kuchuti ki hai. Sabe singa zange senza mavauzi lana. Uti simele sifubela. Ezi nipeni esi zenza.
So wena kukwana kwa kutivele istembo no.
Hai istembo asibonu tisimota ngani. Asila nkome sisi lusayo. Asila basimu ama kulu. Ngesani kanti. Isithembo lesinsuku nje ubugovu babo babo ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha nomunyufazi ngapha kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababele isithembo babengaluphali labo gogo ngenxa yani isithembo siyazi ukuthi obaba bafe masinyane too many problems afanele azisolve abantwana abafazi and all those things as a result ilifespan yabo was very short yayingafanani labo baba balezinsuku ngenxa yama problems obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga ngapho umasibambi sethe kuya ngaleyo mankobo sethe abantwana bakazibani konke kho lami ngapha ngizathi wathi ke ngimfakele ukuthi uzwana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hayi kusiba ngokunye
ngoba uzama umasa ucina ukuphambana izinto
angishabona
hayi ivalayo ngamafutshane mama khona phezulu
ikhosithi hayi isithemba ke simenini asiphele vele hayi asilangcile
hayi siyakuzwa kakhulu ke ungadinga kusasa mama
kulungile
okay bye bye
yabona
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lesithembo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe manje
namasiko.
Owawusenziwe.
Owawusenziwe.
Abadala.
Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwameni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphathelene lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na inkosi inqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na into eqhakathekileyo esikristwini yokwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto uDavid uyakhuluma kumahubo Sikulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo ehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kuDavid lapha yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyamkhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapha inkosi yabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawulonowa phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa. Nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela bamphila. Kodwa uNowa ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga uAbraham loSera sibe bakhulu. Kodwa bedinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu ngakho ke sihlobo zami kuyamela ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo nga ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho David ekhuluma ukuba angiyo angisoze ngesabe ulutho enxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba le ndaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo nxa iNkosi ingxenye yempilo yakho. Kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyawa nkulukeni untungamile inkomo sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lobatsha namhlanje isiphoqa lo uyini Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi kunjani baba?
Hayi ngiyaphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sishale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye, kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi nge-legislations under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuku lwabo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise, ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isicecedu mhlawumbe esingakuphilisa. Nawe kuze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube lama streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu, kodwa ngithengisele khona ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power Hand Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto abanye babefuna ukubhalela ama-CV, ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele. Nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabo ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela, ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele, sibaprintele, sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikubethele. Abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinga lelana eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla nemihla.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, siyabonga ungadini lokusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje-ke uhlelo lobajabe sixoxa lo uWayne Mthobi kula ngale-ke kobulawayo. Ye, sike singene kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCasalaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCape United linqobele iManchester Diamonds nge-2-0 ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1-0 emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields phakathi kweHighlanders leZPC Kariba uphele zingutshike lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku owadlalela amaqembu enguqu abalisa leRail Stars, Highlanders kanye leDynamos, uthi akusela okungakhulisa isibongo sangakibo
edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyawa labafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyawa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Abantwana labo sebahle bajinje. Kusela mntwana odlala ngaya. Abantwana bonke sebahambe ebholi. Life is what sezimpila. Labo bathe babona hayi kube ibhola lapha basuka bazihambele ebholi bazisebenzisa.
Umtyawa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami nganginesifiso because ibhola ngakhula ngilithanda vele. Ngaqalela emaklabhini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngachasa kuwayele ndawo ngadlala ku-Resters. Ngabe ngisuka ku-Resters ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqasa 2000 coach ang Epson Mkhulu manje uma juniors kuna ku Ali Papa West West coach
amanye amaqembu adlalela umtewa kusigaba se PSL ngabalisa ile Highlanders le Dynamos kanye le Black Mambas lo banje kungela kwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtewa atholakala eseqiqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo
umtewa usasekhona eBoren I'm developing amafana esizindawolo lo mkhokheli tu kuhle zebra revolution izengwenza kanti uyaphokela ngoyo ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwamvele I'm owning a car wash ngikwenza ngiyenzela ngkhaya endle.
Iqembu lezebra revolution lile qembu elincintisa kusigaba sebulawe province division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba sebulawe province junior league. Ngiyimele studio 7 kobulawayo ngimujoseph njanjini.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi Rumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthokazi.
Sanibonani banpagithi, sanibonani mahlabezulu, onibingelelayo nguWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngixinxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenze ividiyo yakho encane. Mawuzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube njeya. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Ofisa ongena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lonombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla lezanuphefu lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.